awula lutho osolokelwa khulunywa phezulu lolu daba lokho mongameli Emmerson Mnangagwa lo mongameli Mkhwetsi Masisi babika ngomhlolanja ukuthi sokulolongwa isivumelwano sokuthi kungenwe ngesithupha eZimbabwe la kwele Botswana umphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe umnumzana leMogang kwabekaza ngafuna ukukhuluma phezulu wembiko ethu daba lesithupha selufike emaphethelweni lungazange lusungulwe kodwa esinye isiphathamandla uhulumeni weZimbabwe sitshele iStudio 7 ukuthi akuzange kube lomhlangano ngitsho lowodwa phezu kwalolu daba inhlanganiso ezitsheneyo zibekwa zidinga ingcazelo kubohulumente bamazwe omabili phezu kwalolu daba umgcinisihlalo weZimbabwe community kwele Botswana umnumzana Sifas Chuma uthi bacabangela ukuthi ukhetho oluzayo kwele Botswana yilo seludale ukuthi lolu daba lufakwe eceleni.
All is not lost. Mhlawumbe ngemva kwama elections into eza engavuselelwa ngoba ama emotions abantu kathesi angathi aphezulu. Kodwa ngemva kwalokho maybe into engakhangelelwa engabuyelelwa kulungiswe.
Umnumzana Mkhululi Moyo oweZimbabwe ohlala eHebron laye ucabangela ukuthi ukhetho yilo olumise konke ngoba inkokheli kamasisi sesaba ukuthi ingalahlekelwa ngamavoti uma ingaqhubeka ngohlelo olungafunwa nguZulu.
Nanzela ukuthi njengobana leli lalo leBotswana li siya kuma elections lapha ngabo ziki ngo-October lapha kusekhashana. Kanti njalo sinanzela ukuthi bona zinama citizens ale kuleli lizwe leBotswana. Hayi, indaba leyo abayithakazeleli. Ukukhuluma iqiniso sibili siyakwazi ukuhlala labo lapha. Abakujabuleli. So kungaba yi-challenge kulabo ababusayo.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Ntokozo Thebe uthi kuyadanisa ukuthi sekuthule ngodaba lokusetshenziswa kwezithupha. Abanye kwele Botswana bathi ukuvumela abeZimbabwe ukungena ngezithupha kungadala ukuthi bagcwale kuleli. Kodwa uMasisi ezama ukuthengisa umbono wokuthi usetshenziswe izithupha wathi lokhu kuzayehlisa inani labantu abangena bevela eZimbabwe okungekho emthethweni.
We are trying to eliminate the urge for illegal migration. We want to make sure there is legitimate entry.
Sizama ukuthi sikwazi ukuthi ngubani ongenileyo elizweni sibe lolwazi olugcweleyo ngabo. Okwakhathesi abangena okungekho emthethweni yasazi lethwa ngabo. Lokhu esizama ukwenza kuqondile njalo kuthuthukisa ubudlelwano bethu njengabomakhelwane.
Noma nje ngakucele leZimbabwe kwamukelwa ngentokozo ukuthi kuzasetshenziswa isithupha abeBotswana bachina amakhala. Odabuka kwele Botswana umnumzana James Mpho la uyawuphikisa umbono wokuthi abeZimbabwe bangene besebenzisa isithupha.
No, we are opposed to this thing yaboomang.
Asivumelani lo mbono lo ngoba kungaba nzima ukuthi siyenelise inani labeZimbabwe elingenayo kwele Botswana.
Lolu daba lwaze lwafika edalela ephalamende eBotswana lapho ngitsho lamalunga ebandla elibusayo leBotswana Democratic Party afunga ukugomela isitha kumelanga uvunyelwe abeZimbabwe ukuthi bangene besebenzisa isithupha. Ukanti akuzange kube lokuxokozela ngesikhathi leBotswana livumelane leNamibia phezu kohlelo olufanayo lokusebenzisa isithupha ngomhlolanja nyakenye. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.